ngali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sixoxa lo nhlanhla moyo owenhlanganiso ye dot youth sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abangamantombazana bese sibancane nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngalolu daba
ngiyabonga mike inkinga esilayo elizweni inkinga ebesivele silayo sikhangelela phansi ngenxa yokuthi ayitholakali kakhulu kumaphephandaba ayitholakali kuma radio ayitholakali kakhulu kubomabona kude indaba ezenzakala nje kumphakathi zizithulwe zikhulunywe nje ukudlule ngenxa yokuthi abantu bazwisisene esesikubonile ukuthi abantwana bayachadiswa abantwana bayathathwa okungekho semthethweni
umthetho wakwele Zimbabwe uthini ngalolu daba
abadala abawazi kakhulu abathanda ukuthi uchapter 5 ukhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasishiyagalombili akumelanga bachati kule ndaba le yomntwana ochadisiweyo waze wasichiya ezithwele kungenxa yokuthi umzimba usesemncane akakhona ukuthi azithwale for 9 months abelethe kuhle ngenxa yokuthi umzimba usasengumntwana yindaba esiphatheke ngayo kakhulu eyokuthi umthetho ungani uke walala mbijana lo mphakathi lawo ubusulele endaweni zokuthi abantwana bayathadiswa sesisuke saba kakhulu sayekela ukubambana njengomphakathi sathi thina hayi okuka Mike ngokuka Mike okwami lami ngokwami
awusheleke mnumzana uZulu sokumele ayenzeni ukulungisisa lolu daba
kumele sibambane njengomphakathi sikhangelisise ukuthi siyalandelisisa na umthetho nje lezi zinto esizenzayo kuma communities ethu ziyahambelana yini esingathi thina ngesilunga ama best interest of the children baphatheke kuhle yini abantwana okokuthi kungowakho umntwana oleminyaka elithumi lambili kumbe ngithi oleminyaka elithumi usungamthatha nawe wena njengomzali uhlale sibili ugqoka isudu uthi wena uzohlalela phansi ukuthi umntwana uyalotsholwa kulula nxa sikhuluma ngazo sikhuluma ngabanye abantu kodwa nxa sesikhuluma sokuthatha sizifaka wena njengomuntu uzibeke wena kusimo esinjalo ungakubona kusenza na wena ukuthi umntana wakho osagqoka usayizi 2 wezicathulo usengunakazi bani bona akulungile sibili Mike
sike zayenza ingxoxo lo honorable Thembiso Nyoni yena othe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhathazekile kakhulu ngalolu daba njalo usebenza gadalala ukubona ukuthi udaba lolu lungalungisiswa njani ngesiphangiphangi ukubona njani lokho
ngiyala mina ke lapho Mike ngosokwenzakele engathi sokuthethe kumbe umnyaka kumbe iminyaka emibili imarriage bill le esikhuluma ngayo esithi thina iseyedalele leparliament sokwenziwa ama consultations ngibona sokudlule umnyaka kwenziwa ama consultations lawo kuze kube lanamuhla lokhe kungakenziwa umthetho kodwa sokuleminye imthetho ebuye ngemuva kwebhili leli yaze yayenziwa ama consultation kuma communities yadlula yaze yaya separlamente yadibhethwa yaze yapasiswa kodwa leyi ekuchadiswa kwabantwana ilokhe izimele ithule ongukuthi ngumlando kwahulumende njalo ngumlando wethu lati esisebenzayo nje kuma communities ukuthi sithi thina ukufaka ipressure mbijana sembuzo uhulumende ukuthi kanti wena indaba lokulokhe kumile ulokhe ufuqa ezinye izinto ukuthi zihambe ngoba sizobuzahlala iminyaka leminyaka silonke simile sixoxa ngendaba lesi sithi okunje kuyenzakala okunje kuyenzakala kulokhe kuphelela njalo emoyeni
hayi nhlanhla isikhathi sesehlwe kumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwethu zilukandaba sithanda ukubonga unhlanhla moyo ngokungena kuhlelo kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection walibalisayo igama ngumayigobe bye bye.